Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 ngabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owaba ngwesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elebandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo. Uphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe iNational Hero.
Izano libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivida abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo.
Umanyano we-United Nations ususole ukubhubha kwentombazana eliminyaka elithumelane 14 eyayibeletha. Isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele.
IBhayibheli likubeka kuhle ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazana, kodwa ke iningi bonke ngomama.
Ibandla le-MDC Alliance koBulawayo lithi liza kupha asebekhulile uncedo lokudla namuhla.
Kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023, into ayibhalayo emaphepheni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamashumi ayisikhombisa lane 74 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo ngasikhathi sinye. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 437 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abangamashumi amahlanu lanye 51. Wesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elibandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero status. Ungwenya ube leminyaka edlula amachumi ayithoba minwe mbili 86. Ungwenya walimala ngomnyaka ka-1977 kuze kudubuke ibhomba elabulala owayengumholi wevuyo lezibra kwele Zambia umnumzana Jason Ziyaphaphamoyo. Ngomnyaka ka-1960 Ungwenya ngomunye wabasungula ibandla le-National Democratic Party kuze kuvalwe ibandla le-ANC nguhulumende wabelungu. Ngomnyaka ka-1980 Ungwenya wakhethwa ukumela isigaba seBulawayo edale lephalamende waba ngumsekeli kamphathintambo wezisebenzi. Akukaziwa ukuthi uzabekwa na eHarare kumbe nini. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso yebheju likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Izano libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivida abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo. UMangwenya ulisebenzele ilizwe leli okuseqinisweni ongomunye wabomama abasebenze kakhulu ukulilwela ukuthi likhululeke, laloba ekugcineni wagxamuza esehlamuka ehlamukela ibandla likaZapa. Kodwa uma singakhangela nje sikhangele ngemisebenzi yakhe okulwela ukukhulula kwelizwe, hayi ulisebenzele njalo abamnikileyo isicoco sokubana uliqhawe abagxamuzanga. Ukuthi wahlamukela unkomo kuyinto elosizi kakhulu ukuthi abantu bathi ngemva kokusebenza nzima bebe sebesiba ngabantu abasuka belangazelele ukudla bekhohlwe ukuthi istruggle kayisiko ukuthi ungalwa sokufuza ukuthi ube nguwena osekudleni kombeni ngokufuza umphakululi. Istruggle singesabantu, wonke umuntu olwa istruggle kalweli ukuthi edleni, ulwela nje ukuthi abantu bebe lenhlala kahle. Njalo abantu yibo okufuze bekubonge. Kulusizi ukuthi abantu bathanda ukuthi bengasebenza behambe betshela abantu ukuthi ngasebenza nzima. Abantu uma usebenzile bayakwazi, zithulele baza kukhuluma.
Ungasitshela ukuthi ubona njani ukukhethwa kwabantu abanye sizwa kuthiwa bakhethwe ukuthi bazaphiwa izicoco? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokuqala kaze kwenziwe lokho owayengumongameli wayengakwenzi? Kungakutshengisana?
Ngoma umnakano kulezinto ezithu ezingabe kuzitsho, kungabe kusitsho ukuthi ubaba lowo osembusweni kathesi labanye bakhe bazama ukuneutralize nokupacifya abanye ababe ngabalweli benkululeko ukuthi bezibone berecognized. But ungakhangela eqinisweni eliphilayo, ukuba ona phezu kokubana abantu baphila impilo enzima akuhambisani lokuthi uthi wena obanikeza i-ona lay. Kumbeni okunye ube ngabe kuyindlela yokuthi ubefuna nje ukuthi e-one unkosikazi wakhe wasebuye kucatshisile ngokufuna ukuthi ethini u-ona abantu abachiyeshiyeneyo. So kukavili ukuthi uyapolitika uzama ukupacifya lokuneutralize abanye laba abalweli benkululeko obona ngani bangagcina bekhulume against umbuso wakhe lento ezifanayo, kube sokugcina kubonisa abantu ukuthini ababusi kahle.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ibheju likaZulu. Kunjalo nje namuhla likhefu lokunanza abalwa impi yenkululeko ele National Heroes Day. Kulombuthano ozenzelwa emathuneni eHeroes Acre eHarare ozangenwa ngabantu abangedluli amakhulu amabili ngenxa yokwesabela ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Lumbuthano uzakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Imbiko kaMnangagwa izabalwa kuzigaba zonke zelizwe. United Nations ususole ukubhubha kwentombazana eleminyaka elichumilane eyayibeletha isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele. UMemory Machaya wayengukholo lwesipostoli wabhubha ngenyanga edluleyo ekhulelwe kodwa eleminyaka elichumilane. Umanyano United Nations uthi inani labantwana abangamantombazana abayendiswayo bebancane kakhulu liyaliqansa ngesiqubu esethusayo. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko uMnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mbona bayazenzisa, bazifundisa into engayisiyo, bavunyelwa, bahlala lento eyisibozi bayikhangela bayikhwabitha. Angiboni, angikhumbuli eBhayibhelini lapho sihlangana khona le ndaba yabantwana besendiswa. Angibuboni kakukho ngokwazi kwami, ngoba bonke omama kumbe besifazana baseBhayibhelini kwakungabantu asebekhulile. IBhayibheli likubeka kuhle ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazane, kodwa ke iningi bonke ngomama. Ayi, eBhayibhelini ngingamangala nxa kungaba le vesi sibili elithi abantwanyana abancinyane bayekwenda. Ngubana umendo ngowabo mama mabesifazane asebekhulile asebesazi ukuthi kanti vele khona ukwenda kuyini.
Siyabona ukubana abantwana ukuthiwa bayendiswa, kuthiwa babe bephutshiwe, indoda yaphupha umntwana kumbe umfazi ethi sengilobola, khonokho ukubona njani?
Into enhle ikuthi vele kuthiwa liphupho siyakwazi ukuphupha kwesinye isikhathi iwumana kanti njalo into ebuhlungu ngephupho akula muntu ongathi ye liphupho sibili lami ngibonile ngilizwile ngiyalazi kwakuphuphileyo ukuphupha umuntu angaphupha ekhangele kuthiwe uyawumana ngitsho abantu bangaze babe babili omunye aphuphe ngakho ungakwazi empeleni eqinisweni ukuthi ubani uphuphene ngakho laba bantu bangacatsha ngemva kwendaba naleyo bethathela ukuthi abaprofeti basendulo ukuthi ababephupha babebona imibono bayibhale phansi laba abaphuphi bayawumana bahamba lomoya omubi akula nto enjalo ikakhulu ngapha kithi esintwini sakithi vele kasikwazi ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi umuntu akuwaphuphi wathi mphuphe umfazi womuntu ikuganga ikuxhwala ikuswela nje ubuntu ikuthi abantu bakithi labo sebaba ngothathekile sebapho ungena lezi inkonzo ezizikhanyela ukuthi kakula lutho lapha izinkonzo zezigebengu izinkonzo zabathakathi zinkonzo zabobhinya baza ngixolela abangaphathe kuhle ngalokhu kodwa eqinisweni yikhona lokho ukuthi umuntu avuke ehumane bheda elandela izimfiso zenhliziyo yakhe ebolileyo abese sithi uphuphile kakulanto enjalo vele ayikazibe khona ngapha ngesintwini esazisibe ababephupha yilaba belapha labo babengaphupha umuntu babengaphupha isemkhulu umugogo wakhe ephupha lehlahla ezincedisa abantu labo yibe esikwazi ukuthi babephupha amaphupho asiza abantu
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ibandla leMTC Alliance lithi liza kupha asebekhulile bakobulawayo uncedo lokudla. Ngomnyaka ophelileyo leli bandla waphathisa asebekhulile laba. Sixoxele esikhulumeni sebandla leMTC Alliance kobulawayo uMnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kusasa singene empophoma enkulumane emakhokhoba lentumbane sinikeza osikhulile impuphu ama 10 kg awe roller meal lokhu sike sakwenza umnyaka ophelileyo siyakwenza futhi kusasa ngoba siyakubona sibili ukuthi COVID le ivalela abantu amathuba ivalela abantu abaningi ukuthi besebenze ivalela abantu abaningi amathubo ukuthi bethole into esizayo empilweni so kusasa umlando wethu ngo umlando olula kakhulu ukuthi sitshengise ukuthi siyabathanda abadala bethu so abadala sesibatshelile babe silindile kulezo ndawo esibatshele zona
likhangelele na ukuthi ukhetho lulakho ukuthi lungadluliselwa phambili nxa kuyikuthi iCovid iyaqhubekela phambili njalo ungasitshela ukuthi lingavumelana lakho yini lokho
hayi izanu vele yazi ukuthi ayithandi khetho izanu yazi ukuthi lapho kulokhetho kubuya amabutho kubuya abantu abasebenza nsitha ukuthi bephambanise bengenele bencedisa leyo zanu so awusiwo umbuzo wokuthi namhla umuntu engathanda buza ukuthi ekhini ngoba kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023 into ayibhalayo emaphepheni liyazi u-Eddie Cross ngabantu be-Rhodesia Front abantu ababesebenza lo Smith njalo siyakunanzelela ukuthi abantu ababesebenza lo Smith kakhulu bathanda i-faction le ezanu PF ethiwa yiLacoste so ungamuzwa u-Eddie Cross ekhuluma ukuthi akusoke kube lokhetho likunanzelele khonokho libamba amazwi wona lawo ngoba into elalelwa yilaba abalandela i-faction yeLacoste so sikubona thina ukuthi sebegcile kukhonokho ukuthi vele kungabi lokhetho oduzananzelela ukuthi abantu abangena ama-church athandwa ngumnankagwa abayalelwa ukubuthana abantu bezanu PF abayalelwa ukubuthana indlela abantu abahamba ngayo ngezimoto emgwaqweni kuyenza ukuthi kube lula kuphela ukuthi iCovid-19 leyo imemetheke uzananzelela ukuthi lapho umthetho obamba khona abantu abayephula umthetho lo kubanjwa abantu beMDC so kutshengisa ukuthi ngabe ngavalela ukuthi ukhetho lungabi khona kuyabe kuyikwesaba iMDC Alliance kuyabe kungasonto ukuthi kuthiwa abantu bafuna ukuvikela uZulu.
Umnumzana Sweden Chirotsa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani lababanjwa igciwane lecoronavirus liya lisehla. Leli phephandaba lithi ngakwelinye icele inani labahlatshwa ijekiseni yeCovid-19 liyaqansa. Iphephandaba lobulembu beinternet eleNews Hope lilodaba lokuthi owayengumongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama uthi uzakupha inkomo ngamunye walabo abakade bemele ilizwe emdlalweni wokugijima kuma-Olympics eTokyo 2020. Bane abazaphiwa lezi nkomo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Yeah, hayi ngithemba siyaphila abantu benkosi njalo siyananzelela impilo esiphila kuyo kulezi nsuku. Sizivikeleni bakithi kukho konke okuhlangane lobhubhane lolugciwane leCovid ngoba bakithi hayi liyabulala abantu. Hayi sesikhanjelwe isihlobo mpela, hayi phansi phezulu mpela, lizembelela lekhulunywa eBhayibhelini ukuthi ona hayi liyagawula. Hayi for sure ke hayi sesilibona ke manje ligawula leli zembe. Ngokunjalo ke hayi akulalutho abantu benkosi, nami nje nizathi ukuphawula kancane nje khona lapho. Ye ngiye ngizwe litshela abantu lithi khona bengathumeli imiyalezo ephehla inzondano, imiyalezo ethukanayo. Yeah, cishe ngi-understand, cishe ngizwisise ukuthi lizama ukuthini, yize iloba nje isimo sokukhuluma kwabantu lingasiqondi kahle. Abantu bakhulunyiswa isimo abaphila ngaphansi kwaso. Akekho umuntu othukutheleyo noma ozondileyo okhuluma amagama afana namagama okushumayela ivangeli. Umuntu olambileyo, umuntu ozondileyo, amagama akhe vele ahamba engabi mnandi kahle, esenziwa isimo ayabe kuso. Yeah. So ke ngithi kancane laphana njengalokhu nje sizwe kuthiwa khona ngizokuthiwa abantu bemukela izimota kuthiwa ngabe phola layo leyo kumbe phola kumbe wadi yona leyo baphiwa izimota, bathengela izimota ezintsha ezinkulu. Kambe kungabe kungumcabango omuhle unaleyo ilizwe lisokola kangakezikolo zingelama-sanitizer, zingelawathi, izibhedlela kungekho imithi, kungelamibheda. Bakithi asazi wela sithukani kodwa ke siyaphawula. Yabonga, ukhuluma lichakwane likhulu ukhanyana Ncube esigabeni sakwaSiwoko kodwa ngikhuluma ngilapha kwelase South Africa emzini waseJohannesburg. Yabonga, amen kule ndawo.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7, ingalinjani lapha elikhona labalandeli bakaStudio 7 ngezindawo ngezindawo. Ngiyalubulisa lokhulumayo uJoshua Ncube waseLupane ngokuhlala seJoburg. Hayi, ngilandile ngithi fahlafahla ngamancane. Siyajabula kakhulu nasi sizwa ukuthiwa uhlelo lokuhlatshwa seluza ngena lesemaphandleni, seluza kuya lasemakhaya. Siyajabula kakhulu ukuthi abantu behlatshwe, sikwazi kwanonesingulube. COVID iyabulala, abanye bathi injection iyabulala, konke kuyabulala. Kodwa hayi, abantu kabayehlatshwe. Kodwa isicelo esilaso, isicelo kuhulumende, kugovernment, sizothatha ukuza kuyahlaba abesibutho ekhaya. besicela abesibuthu labo bazabe yahlaba ekhaya njengendayini zakithi Bulpani. Cela besibuthu abazi ulimi lololo olakuleyo ndawo, ngoba kungahamba abantu abangazi ulimi lolo lakuleyo ndawo, sizafelwa ngogogo, sifelwe ngokhulu, bengazwanani emkhuhlaneni ababe ukhuluma, ngoba kule mbuzo ibuzwayo uma bengakakuhlabi. So gogo kaso zibe lwazi lolo limi ngesilungu, sizamehlula bekhulu kuzamehlula, bephambi kumsukela ugogo bemhlabe kanti lo mkhuhlane ugogo etshone. Sikuvuka ngale ndaba engani ngegugu rawundi sibe sifa ugogo labokhulu. Besicela abantu abayazi ulimi lwabogogo labokhulu bebe kuleyo ndawo. Njalo futhi engikuthoyo ukuthi angazi, but isizwe sakithi endani leyo sizethuka sibona abebutho, ngoba umuntu okuthiwa libutho okuthiwa lisoja samcina ngegugu rawundi, azange saphinda sabona isoja kuleyo ndawo. Siwazila idorobheni umkhaya bethu esibaziyo ngamaphoyisa, isoja kasilazi. So nxa sisifuna amasoja siyabe sesicabanga igugu rawundi, yibo abantu esacina ngabo lawo, zange saphinda sabona isoja kuleyo ndawo. So siyabe sesibona ngathi sijikile futhi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani balandeli umsakazo wa-Studio 7. Ya, ngiyabonga kakhulu Mbingelela. Ngingu-SJ. Ya, hayi, ngiyezwa bayakhuluma abantu njalo konke abakhulumayo, hayi kuyezwakala. Nami ngile complaint nje encane, njalo ngizama ukuthi ngivule abantu amehlo kancane. Yazi ukuthi singavumeli ukuphazanyiswa ngamabandla la aqalayo manje ukuphaphama, ngoba manje kudala indlela siyihamba. Mina lami isengihambe ngazama endaweni eziningi, angilitholi ibandla eliqinileyo istrat. Laphana kufuneka ibandla eliqinileyo elizakhupha umbuso wezanu, ngoba umbuso wezanu vele wangena ngobukhrukhu. Manje angiliboni ibandla elingayikhipha izanu, izaphu ukuba iba strong ibingakhona ukuthi ikhiphe izaphu izanu. Ngoba sengihambe amanye amabandla kukhaleka amabandla akhuluma ngezimali, ekhuluma nje kungekho into ayenzayo, kungekho ukuphakama okwenza abakwenzayo. Kodwa yeke ngiwaqamba ukuthi iwati lawo mabandla, noma ubatshele ukuthi guys angise benzi ngiyazama lami, kodwa-ke imali anginayo. Kuyakhanya usungumuntu ongathandekiyo, usuyakhushwa la kulelo bandla, which means it's after business, it's after man. Awukho umsebenzi, awukho umzabala zozophumelela uma kwenziwa kanjalo, ngoba maningi amabandla esengabonile mina nala asaqala nje ukukhuphuka, hhayi awadonsi kahle. Kodwa-ke uma kungaba lobambano, kube lobumbano, kube nokuzwana, sometimes kungaba le mpumelelo. Kodwa-ke uma besadonsa kanje, besabheka kakhulu nezimali ukuthi ma ungenamali wena awuselilunga lebandla, kanti-ke even kusaseyizapho kwakungadingwa mali yakho, kwakudingwa wena uqobo lakho ukuthi ma sokusiyavotwa uvote, uvotele iphathi. Uzoyivotela kanjani iphathi ma izokususa ithi ngoba kunamali ikuxoshele ngaphandle, which means it's wrong. Landela iphathi engagijimisa imali, landela iphathi ekwaziyo ukuthi iqondene, iphathi ezosusa le iphathi esembusweni ngobudlwangudlwangu. Ngiyabonga sihlobo zami, uNkulunkulu alibusise.
Salibonani bonke basakazi bakwa-Studio 7 nabalaleli bonke kuzindaweni ezindaweni kuzo. Zihlobo zami, bengilombono lapha othi wona why amaphathi lawa wonke angapha emathebeleleni engahlangani, wonke kube yiphathi eyi-1, konke ne-MGC bachamisa kuhlanganwe, ngoba zona inkokheli zamaphathi lawa kezibizane zihlale phansi zibonisane ngalolu udaba lokuthi kungenziwa njani ukuze kukhitshwe izanu esihlalweni. Kodwa-ke nxa kulokhu kudonselwana, lomunye eqhamukele yakho iphathi, lomunye aqhamukele yakho iphathi, omunye ethi mina ngumthwakazi, omunye ethi mina ngi-MTC, omunye ethi ye mina ngizaphu, nomunye yathi mina ngikuthi ngeke siyenze lutho izanu-PF. Siyacela abadala ukuthi kunjani ukuthi inkokheli zamaphathi ke lihlale phansi, libizane nje, lihlale phansi libizane. Yebo, siyakwazi ukuthi le omunye lomunye ufuna ukudla imali phezulu le, kodwa-ke nxa kuyukuthi amaphathi lawa afuna ukusebenzela abantu, alwisela ukuthi ayisebenzele abantu phezulu le, kunjani ukuthi amaphathi wonke la angapha emathebeleni le kuhlalwe phansi, wonke nje kuhlalwe phansi, konke MDC kaChamisa, Mthwakazi, Zaphu, wonke nje konke opita labo, konke osibangilizwe labo kuhlalwe phansi, kubunjwe iphathi eyi-1 eqinileyo ezavotelwa ngabantu bonke, kukhitshwe izanu-PF. kodwa nxa sisesengamaqembuqembu sisathi mina ngokabani mina ngokabani lapha nje badala bamasikhohlweni asikhohlweni sizakhala size sithi inkosi labantu bethu bekhale beze bethi inkosi labazukulu bethu bekhale beze bethi inkosi ezilongi ezi abantu bengafuni ukubambana lomunye engafuni ukuthi ukukhokhelwa ngomunye lomunye engafuni ukukhokhelwa ngomunye ngoba bonke abantu bafuna ukuba zinkokheli kodwa likunanzelele khonokho ukuthi ukudubekisa abantu ukudubekisa abantu impela ukudubekisa abantu khonokho okwenziwayo so zamanini ukuthi lihlale phansi inkokheli zamaphathi wonke la emathebeleleni MTC bachamisa lamaphathi wonke omthwakazi obani bani ziyaphu wonke hlalanini phansi njengenkokheli liphumele umbono omunye ukuthi siyenze njani ukuze sikhiphele iphathi kuphela okhulumayo Nkomo uFusimuzibuya elukani esigabeni sesejabhiwa ungatekana mawuthatha ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ephehla ukubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika usibani ukhulu wesidolobho le-New York umnumzana Andrew Cuomo usethulele ugatsha lwezemithetho amaphepha okuphikisa amacala awetheswayo okubambabamba abesifazane bengafuni. Ugatsha lwezemithetho lwacwayisisa lolu daba lwafumana ubufakazi bokuthi mpela uKhumo engaba wakwenza lokhu, kodwa yena uyalandula esithi nxa kwenzakala wayengajonganga ukuhlukuluza abesifazana laba abalitshumi lanye abanye abasebenza e-ofisini yakhe. Siqoqele ingcithi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So uKhumo njengogovernor ngumuntu olepower kakhulu, so lana udubo olukhona ngolokuthi wa-abuse i-office yakhe ngokubana ngokuthi enze into ezifana a-accuse ngazo ukuthi wakwenza noma kakwenzanga. At the end of the day kunzima ukuthi ukwazi ukuthi iqiniso yini, kodwa la kukhona ukuthiza ngathi uyavuma ukuthi wakwenza, kodwa ethe na wayekwenza innocently engazami ukuthi ahlukumeze or aphathe laba abesifazane kakubi. But because of i-position yakhe is umuntu ole high position ku-government e-New York engu-governor, kuba lama optics a-wrong kakhulu ngoba at the end of the day ama-accusation lawa sizozwa kuma idaba lwakhona lusiya e-court ukuthi luzophelela kuphi. Kodwa sekule presidency embi la e-America yama-leaders, sabona even u-Donald Trump accuse even engakabi ngumongameli ukuthi wayebamba abesifazana izitho zabo lani ngendlela abangazange bayithakazelele. Kodwa sambona nawo ayikho into eyenzakala kuye, waqhubeka wawina waba ngumongameli waleli lizwe. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani ngokhomo.
Ungathini wena nxa uqathanisa izenzo zona lezo ekhaya lalapha kwele Melika?
I-sexual harassment ngokwayo iludaba olukhulu kakhulu la kwele America, ngoba even lasemisebenzini abasebenzi bayafundiswa indlela okumele bakhulume ngayo lama-colleagues abo, labanye aba-underbona aba-reporter kubo. Anytime ma ungumuntu ole-influence olesikhundla even ku-company ine-private setup, kuqakathekile kakhulu ukuthi unanzelele indlela o-interacta ngayo labasebenzi, especially abe-sex e-different from kweyakho, okwenzela ukuthi bangafili as though wena usebenzisa i-power yakho njengokuba yi-senior kibo, ukuthi wenze umathanda ngabo ngendlela okhuluma ngayo kibo. Uma kukuthi uba le ngxoxo leyana esanda ezifo uzama ukuthi ulale labo or into ezifana lalezo, izinto ezikhangelela kabi kakhulu lezo ezingamelanga zenzeke in a workplace and even more so in a political environment. EZimbabwe sibona ukuthi kahle kahle asilamthetho eqinileyo ejezisa abantu abenza izinto ezifana lalezi njalo futhi ngesikhathi esiningi kulokusaba okuningi from umuntu oyabe ehlukunyeziwe ukuthi a report umkhulu wakhe ngoba uyabe esaba ukuthi one angaxotshwa angaluza umsebenzi wakhe two kunzima ukuthi abantu ba believe ngoba esikhathini esiningi laba abantu abalezikhundla yibona abantu abalezimali and therefore sometimes ukukhanya ngathi wena mhlawumbe nguwe owawuziphosela kuye ngoba ufuna ukuthi akupromote emsebenzini noma akunikeze ama-favors.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesabeleni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Udaba lokubhubha kwentombazana eleminyaka elichumilane soluze lwafika kumanyano we-United Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande.